ngezindlela ke kuthi ukuthi sina abanye sizahle sithi ke ukuganga kumbe ukuchwala kwade kutholakala emapholiseni kuthi bebethunywa yilobona ababathumayo khathesele ngababekho njalo-ke angikuboni kulesizathu sokuthi bake bamise ukubopha abantu abangalamalayisensi bebamise ukubopha abantu abangathelelanga esibota ngoba kuvele khona kulicala icala kalilakuthiuthiwa umuntu umxolele ngoba edala icala ngoba ekokuqala xa uvele ukuthenga imota uhamba ngayo uyakwazi ukuthiphele ukuhleli ekuphaseni ekwesibili uyakwazi ukuthi kufanele ukuthi xa uyichayela kufanele nelayisensi yokuchayela so kangikuboni ukuthi kuyinto entsha lokho kutshengisa kumbe kukhomba ukuthi-ke uhulumende nguye-ke okade ethuma amapholisa ukuthi enze lokhu akwenzayo ngezinye indlela-ke sizabona futhi nxa sesibabona besenza kukade bekwenza sizaba nobufakazi ukuthi njengoba imali ingasekho elizweni uhulumende sezama ukudinga imali ngendlela zokuthi amapholisa angene emgwaqweni sizababona-ke bengasadingi wona amalayisensi kuphela bengasadingi wona imithelo kuphela kade sebedinga okunye ngoba yikho okuyabuyela khonkani ukuthi baqalise ukunikwa amathagethi ukuthi ngelanga nekufanele izodloki ibuyele imali engaka ngoba uhulumende sekudinga imali kahle
kodwa ukungabi khona kwamapholisa emgwaqweni lapha sibona ungani abanye bebekwamukela ngoba besithi amapholisa ayenza khonoku obukutho ukubana bazaguduza baze badinge yonke into befuna nje ukuthi babhadalwe imali ukubona njani wena khona
kuyikho kanye khonokho engikushoyo ukuthi ukuthi uhulumende-ke nguye okwenzayo ngoba umpholisa xa kuthiwa uyaku-training uyabe siyathrainwa ukuthi asebenze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo uyabe siyathrainwa ukuthi-ke anikeze itikiti lowo ophambanisileyo kodwa-ke nxa bengabisa kuthiwe khona abantu babhalelwa amatikiti abangalamalayisensi babhalelwa amatikiti abangathelelani kuta kuzakhanya ukuthi benze umsebenzi oqondileyo kodwa singababona-ke sebeqalisa ukuthi kuthiwa kuyabhadalwa khonapho kulodoko yikho okudala-ke ukuthi amapholisa abe sedinga okuningi ngoba uyabe edinga itarget ayinikwe nguhulumende aphinde adinge le yakhe phela ngoba endlini abantwana babengalasilva umntwana uyabe engabhadalanga esikhuthini so mina kamboni ukuthi lapho kudalwe khona icala kumbe lapho kulecala khona kufanele ukuthi amapholisa atshele ukuthi kophi umuntu kumbe ungakophi umuntu kufanele balandele umthetho bangalandela umthetho kangiboni kuyinto embi.